mamthanda mthelesana asikho esikhathi kudlala la get straight to the point lana yenze belula le ndaba mtshele yonke into efunayo mtshele yonke ifunayo Mamthanda mthelesana asikho esikhathi sokudlala la get straight to the point lana yam yenze belula le ndaba mthele mthele ufunani na
I'm